Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kuMbimbitho 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ama-trainings sesiyenzile from kuma-constituency elections officer right down to sanama-poli officer. Sesi-deployile lama-tent lapha kuzasebenzela khona abantu leziyana indawo ezingela ama-infrastructure. Sidiploye ama-tent sifakile lama-polisa ukuthi asikhangelele lezo ndawo.
Inhlanganiso yezekhi ithi asebusibanga isiphezulu amalungiselelo wokhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
Kwezempilo le-asma kuyini okunye okungayenzakala ukuvi sibe wazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje laze abantwana asuzibakwanisa ukuthi bakhuluma abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani akuhlatshwa yes yeli-covid but lapho siyafisa ukuthi nami siyakwazi ukuthi i-infection yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini inovele enxa yezibelakele ngemikhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impelaviki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by-elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abezekhi bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhlaka 26 Mbimbitho.
Ama-trainings sesiyenzile from kuma-constituency elections officer right down to lanta siyaqedisa ama-poli officer. Sesi-deployile lama-tent lapha kuzasebenzela khona abantu leziyana indawo ezingela ama-infrastructure. Sidiploye ama-tent sifakile lama-polisa ukuthi asikhangelele lezo ndawo. I-material asikayifaki simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lama-polisa sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya ezekhi.
Ithe process esilungile bonke ama-electoral officers bonke sebekhona i-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke kusoku-right lama-ballot paper. Alright, bebe akhangele lama-candidates lama-political parties amkhane bekhona bezowakhangela. Ama-election agents ama-political party aku-process yokuletha abakhuthaza ukuthi ama-candidates ama-election agents awahambise ku-Mrs. Kube ongu-DO bahambise kulesikhathi athi ngama-last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Onxintisa Ukuba kukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele parlamente umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabezeki.
Kwathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration esayenza. So ukukampeyina sesikampeyinile sesikhangelele lathi ukuthi siyengena kukhetho mhlaka 26. So kathi sesigijima ngapha ukubona ukuthi izinto zethu zonke zimi ngendlela. Indaba yama-nation agent phezu kwayo ubona sesiceda ukuwa-deploya. So sizafayela amaphepha akhona okwakathesi nje hhayi besingakaboni uhlupho ngoba singaqeda. Into esiyibonileyo nje ukuthi baphuzile ukuseta up amatende abo ama-resources abo nganaphuzile ukubuya.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo la ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangelele ukubana kuze abantu election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kula nto engathi ngiyalusola kumbe ngiyaluncoma okusalayo yilona izeki kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona abantu bayazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaningi abangafuni ukubana into le ihambe kuhle. Kodwa abantu esibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusapote siwuncome. Asihambeni singabi lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liyakukhethwa libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olovota registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo. Lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Ayi, mina kodwa angu-understand lokho ukuthi kuthi abantwana behlatshwe ivaccine ngoba izimi lathi ebadaleni vezange ngu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hayi vela sekuzwisisa kwinto bakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengokuba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe zigule zisezani.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, kule asthma kuyini okunye okungenzakala ukubi sibekwazi kulo kuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yale jekiseni abayihlatshwayo yini tinovele inxa yezigulela ele mikhuhlane kanjani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantwababo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Thaunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
because these vaccinations have been seen to be safe, and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngovala amajekiseni lahlolwa atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwaleziciwane ezikolweni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphele lolubhubhane lwe-COVID-19 ezikolweni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esokuqala kungesisungulwe mhla ka-21 Mbimbitho, sizophela mhla ka-4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhla ka-15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe akwi-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Umongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi le-Russia lingahlasela inkundla zebulenjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza elemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Ngakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele ngakho izadonsa isikhathi eside, kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonoku ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le-G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayehlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyinqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonokho kungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyagolomba, ifuna ukuthi ichophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iciniswe impi yama-nuclear. Kodwa-ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe le gunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda yenza intando yayo. Ingachaya i-Ukraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa la ukuthi ibone uBiden esukuma esiyahlangana lala mazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi ele-Russia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa izawuqalisa konoko iqalisa into eyaziyo ukuthi izayimela. ngoba angathi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia i superpower of course kodwa ke ike yaba kuma sanctions ike yaba ku disintegration yona ngokwayo idabuka laphakathi amazwe ayo ephuma njengakhona lokhu nje okwe Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye yeRussia ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ila okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sijaye lapha sijaya kanje lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani phezu kwefremachina enjani. So ke mina nangimuzwa nje etsho njalo uBiden ngiyamuzwa kodwa ke uyabeloke Colomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba nokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia izamele ukuthi izibambe yenze kona lokho eyanelisa ukwenza kathesi.
Lo umnumzana Rafael Mthombeni ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelaviki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni kuliviki uMichael Ove weStudio 7 uxoxa nomnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumeni ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisuphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhova lontanga osemfakhosi siyafanana nendizo esinazo lapho eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi behambe besikhulumela be address ama challenges esinawo lapho esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esilizwe.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kulama challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endabeni zama elections. Okuqala ukuhluphayo abaningi abaregister ukuvota abaningi abanalo isithupha. So kuma by elections lawa azayo abaningi amboni ukuthi baza participate abantu abancane amboni ngoba kulama challenges amaningi and then singaze sigayela le ndaba zodlakela. Ama-youth amaningi ale culture yokwethuka ifiyethe kwazi ngesikhathi samgaba umgaba wachiya esabisa abantu abaningi and intanga iningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uvuma ukungena endabeni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endabeni zabo zama-elections okhetho because kunodlakela udlakela lolu luvela kuma-political party luvela kumapholisa. So yamanye ama-challenges akhona embone ngale afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections labo ya ama-by-elections especially and sisiya ku-2023 I think yamanye ama-issues wona la aza-affecta futhi intanga indaba yezithupha especially ngapha emathebeleleni le ndaba yezidlakela lena lenje i-culture yokwesaba umuntu yakhetha ukuthi wangcono ngezithengisela amabhanana anikuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba ngiyagcina sengilimala khona kahle.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-clips yokuthi abantu abangelazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angelazithupha. ngisibilitselo sikhona khona ama NGOs azama ukupush ukuthi abantu be register ukuthi be vote abantu bethole isithupha kodwa ama youth maningi kanye la sithupha indi iprocess yangone yokuthatha isithupha iprocess ecinisi isikudaka into yokumele yenze ngewadi encane isihamba ama 4 days 5 days ukuthi ama youth acine sekhalaka.
Sigqiba lingxoxo Nigel bengicela ukuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke ukukhethwa lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023.
Mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi be vote xa ulesithupha ngiyacela ukuthi register ukuthi uvote ungene ku politics ujoin ibandla olithandayo xa uzimele wedwa kwanise na ukuthi participate as a young person nxa usufikile umnyaka wakho umnyaka wakho ukuthi participate sonke singamazimbabwezi akube le unity of purpose abantu abancane bengasetshenziswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye sonke sisho bezimbabwe sonke singamazimbabwezi singasetshenziswa ngama-politicians ukuthi senze udlakela and asivoteni peacefully sikhathize sihlonipha ama-human rights abanye abantu nje.
Lo umnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Hove we-Studio 7 njalo bazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe-Life Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesiNdebele khonapha ku-Studio 7. Kokheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lwama-by elections olwenziwa ngomgqibelo uliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
In our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together and that we're going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-elections. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDCT members and supporters, to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidates. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngokosazana Khuphe owethulela inkuthazo emhlanganweni awenzwe lentathe lezindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli be-Studio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe ngumakhophe.
Mina igama lami ngingukhumbu kamlilo. Izolo ngijabule kakhulu uma ngibona umakhophe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqugquzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besapote uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usapota i-CCC. Okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu o iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha iZANU-PF. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje. EZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ingasacaci ukuthi kuhamba njani. Hhayi kodwa mase bebambana kanje, hhayi lo makhuphe la esebuyele kanje, hhayi ikakhulu thina abantu besiNdebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona umakhuphe bemside line kanje, kodwa mayedla esekhona hayi indaba ezimnandi kakhulu.
Ibizo lami ngibongani okadonga. Lokho kwenziwa ngumama umakhuphe kusishiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe. Thina besigijima la sihamba layo umama simsapota konke akwenzileyo, kodwa ngathi sesebuyele wayakhona lokuyena lwana umfana uChamisa i-CCC yakhe leyo. Thina sesisele sinje just ordinary people, azisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile. yena njengomuntu vele omkhulu kupolitics yena yethwele sakhe isikhundla siright wazamnika isikhundla kodwa thina nje ordinary members as benefit lutho njengathi kobulawayo sesisele futhi soda nje sisegcekeni yena sekijima sisabota lanti bakhona le Harare okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo kupolitics lezo.
Hey, ngabe linjani kusitio 7 okhulumayo uNkosimasi Magaya lo wokuzalelwa kwagwelu ukungena kukamama uKhuphe kusisisile ayi sokungathi kubonisa indlela engandle umama sengena amaqembu amaningi kakhulu aphume aphinde abe futhi angani uba ngumakhelwane wezami waphinde aphuma ayengapha asisamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle yini kodwa into yakhe ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesezinto eqondileyo yini.
Salibonani, salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be Studio 7. Mina ibizo ngingubuto ngokomoya esibongwe laphana ephuma kanye laphana esentana abanye bazokuthi kusesentana. Mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sikamama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka iTCCC. Mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle. Kuhlelo khona ukuba kuya ngami impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo aba yimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla khondla lesesiyizana esiyiso esihlupha wonke umuntu ezweni lakithi. Inkinga esilayo ezweni leZimbabwe yizana kuphela akubanjani bonke abantu abe ngathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi abamaqembu eyiwodwa nje akukho lapha ngakhona phambi kungaphandle ukuthi babambane babe into eyodwa.
Akudube lokhuluma naye lana Alexander eSouth eGoli la ukungena kwamaKhuphe kuchamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kwakufana nokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo ngoba bengeke bekwazi ukulwisana lezanu bechithekana. Lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulwisana lezanu.
Mina ngingosamamo indaba kamama uMakhuphe laphana ukujoyina iTCCC angiboni kuyindlela enhle ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi uMDC ngendlela ababemlwisa ngakhona. Kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele iTCCC. Ngiyavuma uma bethi ipolitics a dirty game ngoba hayi inzima le ndaba.
Igama lami nguScomplice Kubhela. Ukungena kukaKhuphe joinana naleli bandla likaNelson Chamisa elibunjiweyo ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimise ezikhona ebandleni le-MDCT. So ngibona ungani nxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketha beshafi.
Igama lami ngubrighton kuthanelwa Swanda ngise-South Africa. Ngumuntu olandela ezepolitics kakhulu kodwa kanso umuntu olilunga le-political party eyodwa eZimbabwe. Izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla ye-SCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesi sathiwa ngoSankara ku-MDC. Ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqinisa kudala ukuthi kube le-party enter i-SCC. Singazi ngokuya phambili ku-2023 yena le okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba lokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle or kuzoba lokulwa futhi kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina iphathe yi-1 bengena ku-ikhetho.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozane Khuphe yokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe-CCC. Seligqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.